Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukelayo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 11 Nkwenkwezi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha olulawula ezokukhulumisana olwePortras luthi imali yedatha yokuxhumana ebulenjini ngamafoni eZimbabwe ayiduli kangako, okukhona yibuyanga nje kuphela.
Abantu abaholi imali eyaneliso ukuthi bona bathenga idatha.
Udubo lokusilela kwemota zokuhambisa liqhubekela phambili lancamongameli Emmerson Mnangagwa ethembise ukuthi uhulumende usezavumela amakhombi ukuthi angene emgwaqweni engekho phansi kwenkampani yezuko.
Uhulumende wayezama ukuthi wayecabanga ukuza kwenzenzi kodwa ukuthi ukuthi wekuyeka.
Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangudya uthi umlayo wethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa owalisa amabhanga ukukweledisa abantu lamankampani imali uza sebenza ukwesikhashana nje kuphela.
Abantu bezana bayesikolo kodwa abasisisi economics. Asikwazi ukuthi economics yabo bayifunda ngaphi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lulawula ezokukhulumisana olwePortras luthi imali yedatha yokuxhumana ebulenjini ngamafoni eZimbabwe ayiduli kangako, okukhona ibuyanga nje kuphela. Lokhu kuphume emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso elwela ilungelo lentatheli zindaba imisa Zimbabwe oqutshelwe enyanga izolo. Bekule komiti yedale lephalamende ebona ngezokukhulumisana i-Information Communication and Technology iPortras ugatsha lukahulumende lwezokukhulumisana kunye lamankampani encingo iTelecel leEconet. Sixoxe nomgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngokuqutshwa kwemibiko ebeyiyo kade ilawula lomhlangano umnumzana Peter Moyo.
Hayi uhambe kahle sibili into kade ikhona ukuthi iICT committee engiyichairayo ibe ibize umhlangano obe ugoqela imisa Zimbabwe iConnect Telecel Letwani Vesa labanye okonzuma Council of Zimbabwe kade bekhona bungumhlangano omkhulu Portras bungumhlangano omkhulu sibili ukuthi sibonisane ukuthi kona kathi idatha leli kuyini lidura kangaka lidurela abantu. So abantu abemisa Zimbabwe kade besifizile onompilo yibo kade bepetition iParliament. So ikomiti yami zasesihlala phansi sathi hayi madoda asizaleni sonke sibonisane le into yokuthi kona kathi idatha kungani lidura eZimbabwe ukudlula amanye ama-Southern African countries wonke. So kube emgceke abantu baphumele lenkani zabo kodwa ke kuphume emgceke ukuthi kona ingqalangqoza kuyini.
Manje kukhona lokho okuphumileyo emhlanganweni lo kuzasetshenziswa njani ukuthi indaba zedatha kuhambe kuhle kungabi nabantu abakhalayo besithi intengo yakhona iphezulu?
Mnumzana, okuphume emgceke ukuthi kona idatha eZimbabwe is 0.001 nxa silinganisa lamanye amazwe. South Africa iwe ngathi sihambelana layo lichipile idatha okuphuma kwezileyo ePortras ikisiphumisele konke bayenze research which you cannot dispute. Into ekhona yibuyanga babantu beZimbabwe. Abantu abaholi imali eyaneliso ukuthi khona bathenga idatha. So abantu Zimbabwe wala mali. Haba company kapatali. Rai company ipatala 20,000 before tax, before medical aid. Nogunye usala le malini. Kushuti usala kuma 10,000. Loli chaka leza 6,000. So kushuti kona. So inje kumileo yukuti. Alantube Zimbabwe wala mali. Iko kumileo safumela na sabonisa nauti. Abantu abaholi imali madoda singaqambelana amanga even thina iParliament akula imali esitholayo sola almost 180 US dollar per month so kusho ukuthi khona nxa usiya black market lapha ukuthi uyothenga imali leyo imalini akula lutho so yiko kuphumileyo khona ukuthi aliduli idata leli but into ekhona ikuthi khona abantu abalamali amakampani kaholisa abantu imali yenu lisayo including uhulumende kaholisa izisebenzi zakhe imali yenu lisayo yiko ubona abantu esithi idata liyadura kodwa ke sokutshengisa engceke ukuthi khona akaliduri but lidurela abantu ngoba abalamali abaholi yikho kuphumileyo mnumzane so hayi ngiyabonga kakhulu mntokazi ukuthi khona ikomiti yami isebenzile sibili ukuthi siphumise engceke ukuthi khona sivumelane ukuthi hayi madoda singabosolana ukuthi oyikonethi bayenze lokhu inethi wani yenze lokhu itelesele insoni kodwa into ekhona ibuyayo into enkulu ngiyabonga
Umnumzana Peter Moyo umgcini sihlalo wekomiti yedalela eParliament ebona ukuqutshwa kwembiko e-Information Communication and Technology ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esenyanga. Silela kwemota zokuhambisa luqhubekela phambili lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ethembise ukuthi uhulumende usezavumela amakhombi ukuthi angene emgwaqweni engekho phansi kwenkampani yezubgo. Umnangagwa ngomgqibelo ebusuku wethule umbiko wesiphangiphangi esazisa amanyathelo ambalwa agoqela ukuvunyelwa kwamakhombi, ukumisa ukweboleka imali ngamabhanga lokunye okuthiyeneyo. Abenhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo abethim phatshelu bathi amanyathelo la athathwa ukuvimba ukutshengisela okwakuqoqwa ukuvala ilizwe ngokungayi emsebenzini, abanye abathi kwagcina kungaphumelelanga. Izolo umphathintambo wezembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano wabaphathintambo ikhabhinethi ukuthi uhulumende uphakathi kokudinga indlela ebalulekileyo ezakwenza ukuthi imijova ibhaliswe ngokusemthethweni ibuye emgwaqweni. Kodwa uZulu uthukuthele esithi kumele uhulumende alungisise lolu daba ngesiphangiphangi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ensukwini esanda kwedlula, iningi labezimota ezithwala abantu bagcine sebephuma kusivumelwano sokusebenza phansi kwezubuko bekhala ngokuthi imali abavumelana ukuba bazoyithola bengayitholi, besithi lalapho bezithola lezo mali zingasabancedi ngalutho njengoba ziyabe seziwile isisindo nxa uqathaniswa ledola leMelika. Lokho kwenzakala njalo ngesikhathi amapholisa esesungule umkhankaso wokubopha abezimota ezincane labamabhasi akade zethwala abantu bengela mvumo ngoba bengekho phansi kwesivumelwano sezubuko. Omunye wabameli bezigaba edalela eParliament labatsha, iJunior Parliament emela isigaba seNorton, ukuda kwashe madziwa uveza ukukhathazeka kwakhe ngalolu daba.
Banisa ukufunda kwabo eklasini njengoba bezolahlekelwa zifundo zakuqala zekuseni kusitsho ukuba akasazaphatheke zisifundo zakuqala zesesibili ngoba efike esikolo ngabo-9 yena umuntu kumele aqale ukufunda ngabo-7.
Okusekelwe ngowake waba yisiphathamandla senhlanganiso yezifundi zemakolitshini lema-yunivesithi eyeZimbabwe National Association of Students Union ZINASU uJingani Shoko.
Kumele belethe imithoko yakudala iphendule emgwaqweni so that it complements it. Isolution yokuthi abantu bekwazi ukuhamba ingelankinga yokuthi uhulumende ezinye ziyiletha inshoro yakudala before COVID.
Omunye wabasebenzisana labenhlanganiso yabatsha eye-Youth Advocacy for Reform and Democracy YARD uSteven Isibanda laye uthi makudingwe indlela zokuqeda lolu dubo.
Uhulumende wayezama ukuthi wayecabanga ukuthi uzakwenza into enhle kodwa uthe ukuthi wehluleka amakhombe abenceda kakhulu amafutha awahambisa bedua bethuba kodwa amakhombe abetholakala transport bs futhi bebesina kaulapha siyafunesiya upoint b point b to point b kubeuhambeka kodwa kwamanje umuntu ngasakwanisa ayibona izihlobo zakhe ayibona abangani ayibona abagulayo la mali ayengakhuli ebusuku ngaseneliisa ubanayo esibeni.
Uhulumende uthi kunengi akwenzayo ukululungisisa udubo lokusilela kwezimota zokuhambisa elizweni osaphethe isikhundla sokukhokhela inkampani kahulumende ethwala uZulu eyeZupco umnumzana Evaristo Madangwa utshele abephephandaba leSunday Mail ukuba sekuzosungulwa isitimela esihamba emini ukuthwala abantu ukwehlisa udubo lolu. Ngomgqibelo umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise uZulu ukuba abakumsebenzi wokuthwala uZulu sebezavunyelwa kusimo esasiyiso kungakaqhamuki i-COVID-19 kodwa lokho kuyekethiswa kwemithetho ukuba abemichova labamabhasi abasebenza bezimele baqale ukusebenza ngokusemthethweni esithi kuzokwenziwa ngemva kokuba uhulumende esebeke iziqondiso ezizolandelwa zokusebenza kwabo njalo akachongo ukuba lokho kuzaqala nini njengoba abantu lokho bebhekane lodubo ukuya emsebenzini kanye lokuphindela ngasemakhaya sebechayisile emsebenzini iningi libonakala lihamba ngenyawo imango emide kumbe beminyezelene emabhasini aweZupco amalutshwana ahambayo abanye sebezebe lahlekelwa imiphefumulo ngokugada izimota ezingela mvumo ezigcina zigijinyiswa ngamapholisa kudala ingozi zomgwaqo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Usivalukhulu webhanga lelizwe umnumzana John Mangudya uthi umlayo wethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa walisa amabhanga ukukweledisa abantu namankampani imali kuzasebenza kwesikhatshana nje. UMnangagwa wethulela umthetho ngomgqibelo ebusuku ngoba esithi sekulezigilamkhuba eziboleka imali emabhanga zibe sezisiyasebenzisa ukuthenga idola leMelika emkambo wensitha into athi ibhidliza umnotho. Osomabhizimusi labacubungula ezomnotho bathi uMnangagwa usebulala umnotho ngamandla ngoba lomthetho uzabangela ukuvalwa kwamankampani njalo uthwalise nzima uZulu ophila ngokuboleka imali emabhanga. Kodwa uMangutya utshele umsakazo weZBC Izolo ukuthi lanxa bebunanzelela ubunzima obudalwe ngumthetho lo uzasebenza enza nje okwesikhatshana emizameni yokuqinisa umnotho welizwe. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi uhulumende usephelelwe ngumphako.
Abantu bezana bayesikolo kodwa abazwisisi economics. Asikwazi ukuthi economics yabo bayifunda ngapi. Abantu bazuza imali emabhenki bedinga imali kuthathwa babayifunda babhadale school fees. Abalimi ama-farmers adinga imali emabhenki kulama developmental banks afana ukuthi ancedise omama. Yikho ke uma uhulumende esesaba izigananda laba abantu abaqhileyo abaziwayo abatshintsha lokuthengisa izimali abayekele sebekhathesi sebeqonde ukuthi bakhawulise uZulu yena uZulu engazi ukuthi ufelani. Siyakwazi kule bhenki elikhulu iStandard Chartered eBarclays Bank sokwatshabalala elinye ibhenki lakhona silahamba layavula isikolo zalo eKenya eZambia. Yikho ke sizabona ukuthi sizabusha ingqondo zomlomo ngabantu abangazi ukuthungamela lokufaka umhlahlandlela omuhle kwezenotho. Umanguzika wathi iqalisa ngo-2016 uma idola leZimbabwe lingayekeli ukusebenza uzatshiya umsebenzi. Lanamuhla idola selisenza 450 ku-parallel market to $1. Inflation si 96% ukuwa kwedola. Kutshengisa ukuthi sihamba sithwele amasaka sisiyathenga isinkwa. Ngalokho kubuhlungu ngoba abantu ubona lokho bengazwisisi ukuthi indlala ivela ngaphi, ubuyanga buvela ngaphi. Uvela ku-poor management of economy iZANU-PF.
Alikho ngitsho leli lodwa inyathelo elithethwe ngumnankagwa elibona lisebenza, ikakhulu leli elokwenqabela amabhanga ukuthi akweledise izimali.
Cha mntana enkosi, amanyathelo athethwe ngubaba uPresident Mnangagwa okunqabela amabhenki ukuthi angaboleka abantu imali alandi ukuzachobodisa inotho, konke kuyahlekume. Namhla sibona ukuthi kuzachabalalisa udokoza kulalabo ethe bengani bayazama. Yinto enzima epha ukwesaba okukhulu ukuthi intole kungani iyaqala e-Afrika jikelele, ngoba amabhenki yiwo ancedisa inotho ukuthi siqhubekele phambili. Lokho kwenziwe ngumongameli lo Mangushika lo Mthuli, ngibona ngani ngamanyala aphindiweyo. Ngabe ngabanye abantu ngabe bayaresigna nje masinyane ngoba sebelethe into engazange ibe khona emazweni aphucukileyo lalawo azama ukuthi inoto ikhwele.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Okwamanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi sokusesatshelwa ukuthi sokungaqhamuka elinye njalo izinga legciwane le-coronavirus ezikolo. Leli phephandaba lithi inani labantwana besikolo ababanjwa leli gciwane liqale ukuqansa kumaviki amabili izikolo zivulwa. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lowake waba ngumongameli weleMalawi unkosikazi Joyce Banda esigodlweni sakhe se-State House eHarare izolo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 salibonani bakithi, salibonani njani? Hayi siyabonga. Okhuluma ngumaphosa laphana kwaNdolwane isigabeni esimile silaphana siphathi kwaNdolwane laphana emakhuleni. Bakithi angazi ukuthi singayiqala njani indaba manje. Kakhulu indaba lokuze imihlobo le indaba yamhlobo izazilingalungi kulabantu lapha abaloku bekhuma kustudio 7 abakile abantu bavotela njenga amaqembu asempumalanga. Kodwa siyakhuluma bakithi ukuthi asincedisaneni sonke sikele kuloko sikhuluma imihlofu. Abantu bonke abasempumalanga abayithandi into yenziwa eZANU-PF, abaningi abayithandi. Asincedisaneni ngoba uma singancedisananga sakhetha nemihlobo iZANU-PF angeke siyikhiphe, angeke singazitshela thina sithi singabantu babamthwakazi sisapota amaqembu akithi. Kulapho siyakhona, asizame sikhipheni iZANU-PF sincedisana labo lina abantu ethi abasempumalanga. Ngoba mina lokho vela ngifuna ukukhipha emlonyeni wami, ngibona kuyinto edivida abantu bezibakwe. Akukho right ukuthi umhlobo bani vele, akukho right akusebenzisi kahle. So asizameni ukuthi sikhipheni iZANU-PF abasebe
sifuna kumthwakaza ngezophomiso uphumisa iZANU-PF ihlale phansi lamaqembu azalizwa iZANU-PF vele angilizwe angeke izilizwe lifuqumilizwe lifukeza lokho asikhipheni sizale party fana wo triple C esibona kuyiyo encedisa kakhulu impela ebusy kakhulu sisifunga budala sisoloba uthwangirayo iloku ibusy impela imva kakhulu izaphu vele ivuke manje imthwakazi yavuka la ibuya ukuthi iyaqumilizwe liquma njani kanti phakathi kolokuze umna wabatshali baza kufa thina sisafuna ukuthi uchitheke igazi ngoba belichitha abantu bezanu kodwa vele akuthandeki lokho labanye abezanu vele abasakuthandi kunoko kulalo baba loyenze ephuma egwanda abantu ephuma khona ephuma khona ibandla lelokuze lezanu baphuma vele umuntu uma ephumile kawusabuyele emuva umbuzo ukuthi uphumeleni uyabona ukuthi kurongwa ngisho sebona ukuthi kurongwa sephendukile so asincezane bakithi sikhipheni izanu sonkeni amazibagwe singakhethi imihlobo siyacela bakithi abantu bakhethe imihlobo siyesime kancane ukhethe imihlobo amaqembu ana siyawazi amaqembu akithi abomthwakazi nabozaphi la sikhathi sizafika ukuthi kubonakale ukuthi wona vele umthwakazi umi njani sesiwasapota kahle okwamanje asikhipheni iZANU-PF siyabonga
njani Studio 7 Zimbabwe kuyamoshakala ezilongukuso mnangakho ilizwe liyamoshakala so manje sesifuna ukuthi ilizwe libuswe abafana abancane abale 20 years kusiya ku-40 umuntu ole-60 70 kumele ebheke inkomo zakhe emakhaya yibo ababulala ilizwe
linjani balalela abahle ku-Studio 7 lonke ngiyalibingelela abezanu abezaphu abemthwakazi abe-CCC-CCC ibandla elihle kumeleke ibandla elihle i-CCC yellow movement ngithanda ukuthi ngitsho nge-strike lesesenzakeleyo ukuthi hayi silitshayela izandla abafundi bema-universities kodwa lathi ke siyilahle phansi ma-teacher abangazange behambe ku-strike bazali abangazange behambe ku-strike ngoba i-strike lesi besisinceda kungasenani izana omele angabazikhukhumize bethu abantu abastrikanga inkinga nansi i-strike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized kodwa nyangakwazi sezinhliziyweni zethu sistrikile ngobuningi ngoba khayela nini emadorobheni uhamba abe emsebenzini abalutshwana abantu abaningi ababe rumaruma behambahamba ngabantu abangala msebenzi abanganani so istrike besingasebenzi kodwa lanxa kunjalo ezinhliziyweni zethu zistrikile bengagijimela iyabhala kumaphephandaba bethu abantu abastrikanga abantu balandelile ilizwe abalandelanga ilizwe abantu azange bebelandele bejabulele ukuhlala emsebenzini bahambile ye ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besistrikile ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo kuze kungikhumbuze umprofethi webhayibhilini u-Isaiah linabantu bezanu u-Isaiah uthi yena lithembe amabhiza omlilo izinqola zenzokwethusela abantu abampofu lithembe imbhobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja iZANU-PF isiyehlulekile since 1980 ababusi bayo sebeze befana lo-Nebukadnezar unkulunkulu uzondile u-Nebukadnezar wadla utshani for 7 years iZANU isingu-Nebukadnezar ejeziswe ngunkulunkulu unkulunkulu uyajezisa ababusi sebesidla utshani nxa susidla utshani usuyinyamazana you have entered animalism away from i-humanity awusacabangi ezombuso kakade ezepolitical agenda awuselayo i-social content awuselayo ama-economic values ukuthi uzabusa njani ilizwe awuselayo into okuthiwa i-economic integration awusela i-religious respect awusela aba-advise abantu bezanu batshiyenini zaninje i-triple cc yalincusa ithi lina uyanini ngobuningi whether ngezaphu ngezanu lijoyine lithule ebhokisini next year come 23 ilizwe leli lingalunga shoqiniswe lihle abantu wonke abakuZANU-PF uzabalungela la ngoba kugawule kuzabalungela la umongameli wethu umhlonishi ubaba mnangagwa kuzamlungela ngoba ilizwe leli silungisela lina ama-vegetarians abaphila lobugoga ngiyathaba ukuthi abantu lokhu bebuya slowly slowly sithi congratulations kuba buchamisa the triple cc ngokuwina ngokuwina abakwezile kuma-by elections this week bathole 7 izanu yathola 1 inguquko sithi thina inguquko phambili inguquko sukuma Zimbabwe omuhle inguquko vota Zimbabwe omuhle inguquko yakha Zimbabwe omuhle so kungaba le nguquko sizasukuma kube le nguquko siyevota kube le nguquko sesiyakha ke ilizwe lethu ngiyabonga amahlaba ezulu
salibonani salibonani basakazi ngungwenya lo ever wadinga isibila okhulumayo lo baba wezanu lo yazi ukuthi ngendlela akhuluma ngayo angazi ukuthi ngingambeka kusiphi isigaba yazi umuntu uma ekhuluma kufanele uqala azibuze ukuthi into leya ikhuluma kulalele abantu abaningi eSouth Africa, Botswana, America ngapi ngapi ilizwe lonke lapha ngaseAfrika balalele. So ma ekhuluma kanje akazivuzi twa lumbaloko mupone monse nikubusena kwebinga mucheso kabuba msazi chivila ndikalao chivila ndiku juzi ya bose masabu wankidi imekeli monsi ya sabu tayros nguwe keli mwana mbao dati mupone monse leza abandi nye mkupona mkubwa ndi mkudete kwa kafata wechiluo ndi mengwenya niliku ndao ye Botswana kwewe delino kukukukuku kuhabroni kwe kala mutukombele mumanyika kwonse nkumubede kutileza abandi swe next year 2023 atu kwede tonse nitulumanyika zame kubwela nisonke siye siye vota bagiti asambe nisiye vota tuende tuka vote kubinga monse tinge muka baze kuvota mureje tuka vote na umba
karabona niku studio 7 nyabingelela lonke bantu bezimbabwe yes siyavuma bantu bezimbabwe siyabonga bantu bezimbabwe kakhulu kuloko sokwenzakela ukuthi sivulele lathi sizisebenzele ngamakhompyutha siyakubonga kakhulu kodwa sifisa thina ukuthi sihlandele umthetho ukuthi sithathe ama-permit nje fitness kuphela kodwa kwe-association kasikufundi badala kasifuni ukusebenziswa thina kwilizwe la maphathi abusayo la ezanu pf ndani ukuthi mbitshanampitsha zizathiwa umakhiphana amakhombeni lethatha abantu bangaphi libahambise ngaphi izinto zezanu pf asizifuni izinto zamaphathi lezi thina sizifuni sifuna ukusijokisela sikhululekile sizisebenzele nje sikhululekile ngoba liyasazi ukuthi vele thina izinto zepolitics vela sizithande emjoveni sasiwaye nihlala sisibona isikhathi esiningi vethu singalandaba le nto thiwayo ukuvota mbe kuyini ubani esikhathini esiningi kodwa into ekuqathekileyo kithi ukuthi thina sithanda ukuthi sizisebenzele ezi abantwana bezimbabwe siyabonga kakhulu badala ukuthi nxa lingasikhulula kodwa into zebhukta lezi asizifuni kasizifuni sifuna ukusebenza sizimele thina thina sodwa sisebenza sizimele ezi umuntu ekuqhekhelane lekhombi yakhe sokuphekile kumbe sizizwama-association khonaokho erotena leqonda khona ngale kumbuka kambe emakhaya kube yikhonokho okwebhukta akasekufuni sesidini yethu naukusebenza sidirektwa ngabantu bezanu sidirektwa ngabantu abayaliyana iphathi asikufuni lokho ngoba loo yabekhokhele ekwazi ukuthi unene ungayiphi iphathi asikuthandi badala cela ukuthatha amaphemithi thatha ama-fitness okuphelile siyabonga kodwa okwaziyo ukuthi uludreva walangqondo lo yinto ongalangqondo kumele esemhlali sendlini kuphela sokuphelile asifuni ukukontrola abanye abantu asifuni ukukontrolwa ngabanye abantu sikwazi ukuthi sisebenza kushela abantu abagada izimota zethu sokuphela
molweni ku-studio 7 studio 7 hayi basakazi laleli ukhulumayo uDumezi angazi ngingene ku-studio 7 kodwa ngeke ngangena ku-studio ngenxa ukuthi sengize ezingikhubayo ezimayelana nomkhonto wesizwe ukhishwa kobulawayo kufana nokuthi babhidliza phela amathuna lapha kulele khona umzelikazi wabo-Joshua Mkabuko uma bebulala umkhonto wesizwe hayi lento iyaxaka nje lento iyaxaka kufuneka nje uma bebulala lo mkhonto wesizwe behle behambe bayibhidliza lakhona ngalo kubombuyane hayi khona kodwa into esixakayo yona leyo esike ukuthi umkhonto wesizwe uphuma ka ngaliphi bangenaphi emkhontweni wesizwe bayawazi ukuthi umkhonto wesizwe umeleni hayi kahle kahle thina amandebele ethi nasiqinene ngemkhonto ibulala kungamashona konke lokhu hayi yabona ekugcineni sizo igugurawondo izabuya ibulale futhi amandebele ngendlela okuyiyo khona hayi hayi amandebele namashona vele akusoze kwafakwani kwazwana noma ngaze lithini nabo lithi liyabavotela bona labo bomnangago bomchamisa beni bana labo lithi liyabathanda kula nto ezolunga indebele lishona vele ngamafutha namanje kodwa into engikhubayo mina ize yahlala kimi ngasenhliziyweni namanje kuyihlona ukuthi umkhonto wesizwe uphuma ngaliphi ngoba thina nathi besizazi ngophawu lolo ukuthi nangabamzilikazi singabankomo thina mande umthokazi wonke ubonga umzilikazi noma ungasoko umzilikazi kodwa nje hayi into le iyasixaka kabi iyasinyanyisa uphuma ngaliphi lo mkhonto wesizwe lo bathi bawukhipha hayi okhulumayo uDumezi kodwa nje fethu balaleli nakazi le nto leyo bona izimbabwe kahle kahle abahle basitshele ukuthi nje vele kumele zikhale kuthiwe belahle ibhamu lezi amashona abasidelela kabadelele basuka le kozimba le bazokunyanyisa lapha ini umkhonto wesizwe uphuma ngaliphi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 kwenze Melika kulokuqhokozela phezulu kodaba lokuthi idale le Supreme lilakho kwesula umthetho obuvumela besifazane abakhulelweyo ukuthi benelise ukususa izisu nxa befuna. Lokho kuqale ngeviki edluleyo lapho okuphume ngulu imininingwane yabehluli be Supreme Court ephathelane nokwesulwa komthetho lo. Lokhu kubangele ukuthi kube lokutshengisela endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Bakwethu, isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ugatsha olulawula ezokukhulumisana olwePotras luthi imali yedatha yokuphumana ebulenjini ngamafoni eZimbabwe ayiduli kangako, okukhona ibuyanga nje kuphela. Udubo lokusilela kwemota zokuhambisa luqhubekela phambili lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ethembise ukuthi uhulumende usezavumela amakhombi ukuthi angene emgwaqweni engekho phansi kwenkampani yeZupco. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.